Iza kamize uilongi zithi ziloko zisebuhlungwini ngodaba lombhuqazwe kuKahundi wakhutshwa ngesikhathi ilizwe lisanda ukuthola uzibuse lapho kucatshangelwa ukuthi kwabulawa abantu abafika izigidi ezingamathumi amabili. Lanxa umufi uMnumzana Mgabe wathi okwenzakalayo ngaleso sikhathi kwayekukuphambana kwengqondo nje uze waya kogoqonyawo engaxolisanga ngalesi sehlakalo. UMnumzana Alec Ndlovu westezi lapho kubikwa kwabulawa khona abantu abaningi ngesikhathi seGugrahundi uthi babele themba lokuthi sokuzalunga ngesikhathi bethatha uzibuse kanti kababuzange elangeni.
Sajabulela independence kodwa okwalandelayo kwaba lucuku, kwaba ludlame, kwaba yibubulawa kwabantu, kwaba yikunyamalala kwabantu. IGugrahundi yinto esimkhumbula ngayo, kanti ngaphandle kwalokho simkhumbula ngokubhidliza umnotho welizwe. Ye inkosi yenzile intando yayo, kodwa ke lubaba imbali yakhe ibimbi kakhulu, ibingcole kakhulu.
Unkosazana Betty Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi esitezi uthi wazibonela ngawakhe ucuku olwaqhutshwa nguMnumzana Mgabe ngaleso sikhathi.
Wabulala abaningi umuntu lo, ethethe egqibela abantu bephila esitezi ngapha esikalini eShowa, abanye bathathe basusa ngabakithi sebabulalela eBhalakwe. Hayi kalale kanandi ungcono yenokwendlalele ngabantu bonke labo.
UMnumzana Nicholas Van lesinye njalo isakhamuzi esitezi udube lesifiso sokubona uMgabe emiswa phambi kwekomishini yokukhumisana umlotha ajo ukuthi kungani waqhuba lo mbhuqazwe kweGugrahundi.
Khathesi sizwa kuthiwa kule khomishini ebuyayo besicabangela ukuthi uzakuba khona ukuzele ukuthi aphendule zonke iziga lezazenzayo. Besithi mbephela uzawuthi athe hamba esesiphe impendulo yesizathu esamenza wenza ulunya olungaka. Oh, siyamzwela kodwa ke uzakubona phambili ulelena lobuqhawe bakhe lobayevele ebufundeli ukubana aze siqeda thina amaNdebele.
Othakula umsizi Gumbo uthi uMgabe uthi yehlangele imbali yodlakela osekudale ukuthi lalabo abamhluthunela umbuso basebenzise indlela efanayo ukwalela esihlalweni.
Hhayi, abantu bezwabebethwa ngumoya. Kungayisikho nje ukuthi khona isintu sethu siyala ukuthi khona sijabulele ukutshona komuntu, kodwa kungabe kubuhlungu kwabemuli, kodwa hhayi njengelizwe thina hhayi siphumule. Kodwa uthiye esihlanyele inhlanyelo embi kakhulu, bathi udwayi ufa lensiba zakhe, kodwa lo udwayi lo uthiye ezinsiba zakhe wazitshiya ezinye zenungu ezisihlaba kakhulu in the form of umnangako.
Umufi uMnumzana Mgabe ubikwe ezabekwe endaweni yamaqhawe esigodlweni ngenyanga ezayo ngemva kokwakhiwa kwengcwaba lakhe okukhangelelwe ukuthi kuthathe inyanga eyodwa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisesiteze uyilonke ngingu-Albert Ncube.